isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 11 kuzibandlela 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izihlahla sezihlumile ngoba kwezindawo inkomo sezingasila ngokudla amahlambu abomnte womhlampunzi omambo lezinye izihlahla, kodwa isimo sona sibangcancana.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi isiphiwe imali eyizigidi ezinhlanu ngohulumende weLebhilithane eyokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla lonyaka.
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane namazwe ababewathekisa yesithi bona ible abayaziyo yitoyilethi bayadingani owabo umuzi uyatsha.
Soludale inkulumo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni amahlanu ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi siphiwe imali eyizigidi ezinhlanu ngohulumende weLebhilithane eyokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla lonyaka. Embikweni wethu le izolo, inhlanganiso le yazise ukuba ukudla lokhu kuzaphiwa abantu ababhekane lendlala ezigabeni ezigoqela eMutoko, eNyanga, eBaitbridge, eNkayi, eOmzingwane kanye lakwelinye ilokishi eHarare. I-WFP ithi abantu ababhekane lendlala ikakhulu emaphandleni lonyaka bedlula izigidi ezimbili, i-2.4 million. Lanxa izulu libikwa lichitheka endaweni eziningi zelizwe, ingcwethi kwezokulima zithi indlala ezayo inkulu ngoba laphuza. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyisiphathamandla njalo seMDC, yena othi kwezinye izigaba inkomo bese zicuba.
Inkomo bese zicuba endaweni eziningi. Owakhathesi hhayi kungcono sibili kweminye imiganga khona kuya ngokuthiyana ngoba bezukuna kwalolokhu linagqagqagqa. Kodwa-ke izihlahla sezihlumile ngoba kwezindawo inkomo sezingasila ngokudla amahlambu abomnte womhlampunzi omambo lezinye izihlahla, kodwa isimo sona sibangconywana. Kodwa utshani sibili bona ngoba baphukamile okuya ngayo ngoba izulu alikani lokuyana okukuna.
Khona emasimini kumi njani?
Emasimini lakho nje kuyafana, abanye bavele nje baqunga izibindi balima kumele kunethi izulu liyaqinhlanyela phansi. Abanye njalo ngabamelele ukuthi lime lingxelithi wako swelakala umdaka. Abanye bale nhlanhla-ke umdaka wokulima ubukhona okwalomnyaka singazake sithi ukuthi lapha kuni lapho sokusiya ngendawo ngendawo lokuthi ibe ithole izulu elinganani kuyo ndawo. Lona izulu sibi endaweni ezine kalikani lokhuyana okusuthisayo.
Bakhona abanye abathi belokhu behlanyela ngalesi sikhathi, usuke wababona yini?
Kakhulu njalo lami ngiyabakhuthaza ukuthi kabahlanyele. Kodwa bazama ukuhlanyela inhlanyelo evuthwa masinyane ngoba nalesi sikhathi izulu lonyaka likhanya hayi liyadondadonda. Inhlanyelo evuthwa masinyane ingaba ngeyomumbumba, amabele kumbe ini, amazambane, indlovu, indumba. Bahlanyele nje abantu bangaze bayekela ngoba umlimi uvele kakhalalelwa. Bazame lokhu ongabasiza ukwanonisa ingulube kakwaziwa. Abantu bazathi hhayi silima sihlanyele isikhathi eseduze kanti umumo-ke utshintshile. Abantu bangalahle ithemba nxa belakho lokho ulimisa nenhlanyelo abangayifaka phansi kakhulu evuthwa masinyane, kabahlanyele sibili.
Yona inhlanyelo iyatholakala yini ezitolo lapho njalo iyathengeka?
Hayi, inhlanyelo iyatholakala lapho nalapho kodwa ukuthengeka kwayo ngenye inkulumo. Njengazo zonke izinto zakuleli lizwe kayiduli yomuntu phansi. Kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bazuze imali yokuyathenga leyo nhlanyelo. ngoba ngeke ngabona engazi mina mthambi sikhubukile i 10 kg ibisukela ku 45 siya ku 55 bond kodwa ngibona ati ngendlela njoba ezinzo zikhubukile hayi ngabe sikhubukile inhlanye ukuba khona ungayithola sibili ezitolo kodwa imali okuyithenga yiyo esuka ekushayelele phansi
nxa manje ukhangele iningi liyenelisa yini njengoba abanye bebesithi ukutsha kwezilimo kubangela ukuthi bahlanyele baphinde bahlanyele njalo akusoze kube lamasimu angelalutho
amasimu ayalaluka engalinywanga nezizathu ezijeneyo abanye njengoba sikhuluma kungenje umuntu angaba lenhlanyelo asele kokulimisa isikabi kumbe obabhemi baqakile abenelisi ukudonsa ikhuba kuthi isikhathi sihamba lo mdaka uyaphela abanye njalo umuntu uyaswela khona okokuthi uyakhanyelani ngoba imali yokuthenga inhlanyelo kayikho hhayi amasimu azalaluka amaningi sibili onyaka langelanga leli elithisa abantu bacine belahlekelwa lithemba ye amasimu amanye azalaluka engalinywanga sibi
Umnumzana Thande Kuzinti Mkandla isakhamuzi seGwanda njalo uyisiphathamandla seMDC. Abebandla leMDC labezano PF behlukene ngembono phezulu kwenhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni amahlanu aphetheya kuqala ngeviki ezayo. Umnangagwa uza kwethekelela kwele Russia, kwele Belarus, kwele Azerbaijan la kwele Kazakhstan ngeviki ezayo. Andubana aye kwele Switzerland ekupheleni kwenyanga ukuyaphatheka emhlanganweni we-World Economic Forum. Lanxa isiphathamandla zeZANU-PF zisithi umongameli Mnangagwa ujonge ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe la, abe-MDC bathi udlalisa nje imali kahulumende evele ingekho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe le siphathamandla seMDC unkosazana Tabitha Khumalo kanye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma yena osungula lingxoxo.
Sikunazelele njengebandla leZANU-PF sesikhokhelwa ngobaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle abantu ngesingizi isolation. Kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana lokudlelana phose lamazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane njengoba nje sizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni. Ngakho-ke ungakhangela kulo uhulumende wobaba uMnangagwa siqalise ukuvula khonokwana ubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyeshiyeneyo kuhlanganisa layo ibhilitheni le besivele sisilwa layo kangaka okanamhlanje uyakhangela ubona hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo-amelika noma belekube sifake kuma-sanction kodwa kukhulumisana sokukhona khonokhwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana kona ngemva kwakho konke ugcina kusiba nempumela yokubana umkonomo elizwe ungaqala ukuvuka nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into ezingabo ama-lines of credit lama-investment angabe engazangena ngithona lawo aphandle labo nalaba abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengani elikudiaspora khona ngale selibuya sesibambisana ukuthuthukisa iZimbabwe.
Ye, kodwa kuyalisuthisa yini khonoku makhumalo?
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi, iBush abayaziyo yitoyilethi, bayadingani owabo umuzi uyatsha babhizi bagijima kwamanye amazwe okungatshi khona ozasale echitha umlilo lombani. Sikhuluma kunjenje uMnangagwa kasagadi eZimbabwe abanye bathi yishawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iswisi iframachina yeSwitzerland imali nale ayidlalisayo kungani singayii kubodokotela sibathengile ama-gloves sibathengile izinto abazisebenzisayo ukuthi basondeleze umphefumulo.
unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla leMDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma Bebelo Gibbs Dube we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende semise ukuthengwa kwenyama yenkomo kanye lazo inkomo ngokwazo kwele South Africa ngenxa yomkhuhlane we-foot and mouth oqhamuke kulelo lizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomunye okhulu oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa otholakale efile emzini wakhe egogwe ngemva kokuganyulwa ngehloka ekhanda. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Qala ngibingelela wena msakazi omuhle. Ijabula kakhulu ma umongameli sebebuyelile emsebenzini. Sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu batshontshele i-former president yethu imali engaka shuwa balesolo. Mina engikhulumayo nginguNothando Chuma esigabeni seKezi Kombombo.
Ngiyakutshonisa basakazi. Igama lenkosi. Hey bakithi sathi emhlabeni. Sahlupheka emhlabeni. Ama teacher awamelanga hlukuluzani labazali. Ama teacher akabahlukuluze yena lo owabaqhatshana. Onguye omkhulu wabo president wabo yena lo abasebenza kuye. Abachisani la yokuzwayo abanike imali. Thina sinje abazali. Kathesi abantwana zivuli isikolo. Abala mabhuku ngokudulo kwenza amabhuku adule okunye kumalisa inform iyadule umntwana fanta habe njengomntwana yesiye esikolo ele uniform elamabhuku athi khathesi kunje vele asikwanisanga kulokho bengela abantwana ngendaba zokuswela siyayithatha ngaphi imali ama teacher abachisane layo lomnangagwa abanike imali yabo njengoba nguye wabaqhatshayo kabanike imali zabo babachise yena abazali babaxolile siyahawula siyafisa ukuthi abantwana baye esikolo kodwa bayehlile ukuthi siyabahambisa ngani ukuthathe ngaphi okuyizinto kwangikhona kuyadula okunye okubuhlungu okunye okumangalisayo okokuthi uyehlile kanje ukuthi uthengele umntwana isicathulo uze ugcine usiyamdingela isandakhe le-$5 ukuthi umntwana ahambe aye esikolo la yazuza ukuthi ayingena e-toilet. So into lezi zinzima. Amateacher kabakhulume lo mnangagwa abanike imali zabo. Bayekele ukuhlukuluzana nabazali. Abazali siyayithatha ngaphi imali. Ngiyabonga basakazi.
Studio 7 ifisela abantu baka ward 3 wange west eka chechete ama villages wonke eka chechete village evulindlela village ivukuzenzele village impumelelo village imvuthu village endlovu village wonke bafisela inhlala impilo ayenhle inhlala kahle ezimtuthuko esiqhubekayo sihamba siyaphambili sihamba njengabantu sibambene sisebenza ndawonye singumuntu wakomfuko kachechete senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Boge bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kudlalela wona ke khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abayisithupha abafileyo kwele Yemen izolo ngemva kokujikelwa ibhomba kwenye inkamba yamasocha. Umongameli wele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro izolo ufungiswe ukuqala umsebenzi wokwehlandla lesibili ngemva kokunqoba kukhetho oluphikiswa ngabanengi abathi wadlelezela. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika namuhla siphinda umphehlo ngenxoxo yethu esiyenzelo sakhulayo uBeatrice Khumalo, yena ohlala eNew Jersey njalo ofike kulele ngo-2015. Siqale ngokumbuza ukuthi uyibona njani impilo yeMelika.
Impilo yangapha, ku-different kakhulu from ekhaya, from iway okuphilwa ngakhona lana, to ukudla kwabo, i-culture yabo, and everything is different.
Ku-different ngendlela oyithandayo kumbe ongahambelani layo?
I would say maybe 80% anguhambelani lakho, and then 20% ku-right. Ngisho kanjalo because amasiko awo, ama-culture awo awalandelayo akusinto esiyijwayeleyo thina ngendlela esakhuliswa ngayo. Ubheka umuntu ubusu, not ukuthi umjaje, but the way uyabe phila ngakhona, indlela yakhona iyabe ingekho ayihlakaniphanga, indlela zakhona azilunganga.
Uyakuthola yini ukudla obukuthola ekhaya?
Kukhona but akukho kuningi. Ngabe ngihalela isithwala lombhida lenyama nje. But kukhona lapho kuthengiswa khona. Most of the time mina ngithenga ku-online. Into ezinjengama-veji ziyatholakala easy kuma-supermarket and everything. But okunye lokhu okukhanuka kwezinye izinto yabo zikhanuka ukuzithenga online.
Impuphu iyatholakala yini online, lamangqina, amathumbu?
Kutholakala impuphu. Amangqina iyawathola kwezinye izitolo. Ungahamba esitoleni samajiya or even samachina, uyakwazi ukuthola amangqina and all that stuff.
Izitolo zabantu baseMexico kalilazo yini khona ngapho? Ngoba ngapha eDC kulapho esithola khona amathumbu, amangqina, ulusu, yonke inyakanyaka ongacabanga ngayo.
Ayi, kusho ukuthi-ke kumele ngidrive-ke ngize khona ngapha eDC ngoba ngapha akulalutho olunjalo. Amashopu akhona awekho diversified njengawena khona ngapha, I think. Because ngapha bakhethala mostly of ukudla lokho okwabaningi ngokwabelungu, you know, ukudla kwabo abakukhethala mostly. I-diversity yakhona ayikho that much.
Ah, kumele ubuye DC impela nizokuhambisa uye wathola amathumbu.
Okay.
Nxa sesikhangela indaba zesikolo, imisebenzi, wenzani kahle kahle?
Okwamanje ngiyi-home health aide, ngisebenza e-nursing home. Ngisebenzela i-agency, ngisebenza nama-client, ama-patients, ama-seniors mostly. And then esikolo okwamanje ngenza i-web development e-Radgas University yase-New Jersey.
Kuyafundeka?
Kuyazameka. Kuyazameka
kodwa siyabonga lampela.
Ngiyabonga nami.
Nxa isikhangela umumo osekhaya, ungathini ngokwenzakalayo, bathini abangane, bathini abazali nxa ukhuluma labo?
Ah, abantu basekhaya bayakhala kakhulu. Ngilo sisi wami osekhaya ohlala lengani, kunzima kakhulu kuye ukuthi ahlanganise u-A lo-B, kunzima kakhulu. Uyasebenza yena, uyikhansela esibhedlela, but kunzima, uhlale ngokhalayo nje kuphela. But nakhona siyazibonela lathi kuma-news ukuthi isimo sakhona siminjani. Abantu bayadonsa nzima, badonsa nzima ekhaya, kunzima kakhulu. Uyazifisa ukuthi ngabe mbe abantu bonke bayasuka kumbe kutshintshe i-government, ngoba sikubona kuma-TV la kuma-news akubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu kakhulu, ispecial okwenzakala abantwini ezibhedlela, abantu bebulawa yimikhuhlane ukuthi beyingakwazi ukuthi i-preventeke uma kuwukuthi i-government ibilo thando lwabantu. So akunzima kakhulu ekhaya, yikho lathi okusisusileyo vele, kodwa but laba abaseleyo yibo sibazwela ubuhlungu.
Ikusasa lakho kuyini okuloyisayo? Alubana uthe waqeda izifundo zakho, utsho ngokuhlala khonapha kumbe lesifiso sokubuyela ekhaya?
Angilesifiso sokubuyela ekhaya kakhulu, ukuthi ma kukuthi ilizwe lingalunga, lole mumo nje utshintshe ekhaya, ngiyafisa ukubuyela ekhaya. Kodwa kwamanje ngoba ngisabhekane lezifundo, I'm taking it each day as it comes, but i-long term goal, ngiyafuna ukuyafika ekhaya, ngihlale straighting retire.
Ekhaya bakhona ongathanda ukubabingelela isihlobo labangani?
Yeah, bakhona. Ngithanda ukubingelela usisi wami uLungile, ngithanda ukubingelela uShane, ngithanda ukubingelela uMiguel noPrincensi noBonyi. Ngiyalithanda kakhulu and ngiyalikhumbula.
Lo-ke bekunguntombazana osakhulayo uBeatrice Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eMelika zithi kaziselakho ukuhlaliseka phezu kokuqiniswa kwemithetho yokungena kulelo lizwe okwenziwa ngumongameli Donald Trump. Umnumzana Trump ufuna kwakhiwe umduli ohlukanisa iMelika leMexico ngenjongo yokwenqabela ukufohla mahlayana kwabantu abavelela ngakwele Mexico bengena eMelika ngokungekho emthethweni. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Mzobanzi Ncube oseVirginia.
Ayinto yakhona iyayangisa nje yona kakhulu sivili, ekuthini uyabona i-America ilizwe leliyana elaziwa nje emhlabeni wonke jikelele ukuthi ilizwe li-big on proponents of democracy, uyabona, and pushing ama-social justice issues. Manje nxa sokufike esibangeni lesesinje sokuthi i-government ye-America isivaliwe, lokho kutsho ukuthi abanye abantu kabasaholi, sebesiya nje emsebenzini. Yabona phela sokunjengeZimbabwe lapho sivile. Kutshengisa kakhulu ukuthi ama-democracy lala, ama-republicans, alokudonselana kakhulu sivili, and siyabona ama-republicans njengo-president uTrump ukuthi uyabona ukuthi khona yena izinto azisamhambeli kuhle, and ngumuntu omisa ikhanda nje kuphela ozama ukuthi khona i-America ibuyele lapha eyayikhona kudala khona le, buswa ngamakhiwa nje kuphela, njengoba sabona kwaphana kathesi last week kungena laba batsha laba ama-democrats, ukuthi it was a very mixed up Congress, kulabantu besimoslemu, gays, abantu abamnyama, amanye ama-refugees. So uyabona ukuthi America has actually quite changed, Mr. Nkomo. Okwenza ukuthi khona la ama-Republicans, ama-conservatives, bezibona ngani sebezaba civil minority, ukuthi sabantu sebezothatha ilizwe labo. Yona i-America ingasolizwe nje lo muntu ngoba kwakuliganga nje kuphela abantu abezihlalele lapha ngama native Indians. Wonke umuntu nje ufike lapha ngesikepe ngene iganga azingenele ngisingenele ezingenela. Namhla amakhiwa iwasangafuna ukuthi khona abuya evele Europe lawa ngabe ama pilgrims bevalekela in ama religious persecutions. Namhla sebesala ukuthi abanye abantu bebuye bezongena labo belanda in bevalekela i persecution.
Ukhuluma ngendaba ye immigration umnumzana Trump ayiqakathekisayo uyabavimba abantu abavelela ngase South America kubo Mexico kubo Venezuela la kwamanye amazwe ukuthi bangene eMelika imithetho yakhe le ubona iphatha abantu bonabo kuphela yini kumbe laba velela ngase Africa labo ogaba savunyelwa ngendlela ekade bevunyelwa ngayo ukuza eMelika ngaphambilini
lokho ku include wonke umuntu Mr. Nkomo ngoba phela awusoze ufake umthetho ozaphomba ukuthi asifuni abantu be South America kuphela uyabona the only reason nje kuphela umemetheke kangaka ukuthi abantu be South America nje especially abe Mexico iba baningi kakhulu kufana nje le South Africa kona phana abantu abaningi ngabe Zimbabwe proper so i situation yakho na iyafanana so nxa kusenzwa umthetho umthetho awusoze ube ngowabantu kuphela be Mexico kumbe be South America uvele kuze affecta wonke nje umuntu oyi foreigner
kona ukudonselana phakathi kuka Mongameli Trump lama Democrats lokho ukubona kuphela sokuthena
uyabona phela uTrump yena nguye president so nguye ophethe intambo njengomongameli okumele be lozwelo labantu laba kathesi esesisizwa kunje abaholi amapark eAmerica lawa alezisebenzi zonke nje lezi zisebenza khona abasaholi akusela umuntu oklinayo emapark bona amaphepha inqumbi actually abantu bebese bekakela khona lokukakela phansi uTrevor Noah uzowakhuluma izolo wathi America has turned into a country khonoko kwakuthiwe nguTrump ekhuluma ngathi thina ama-Africans
luyeza okhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo ubona izala nkomoni
uyabona ukuthi uSnoop Dogg lapha okuwaphuma la emalangeni efithi uyabunga umuntu onjani ozavotela umuntu ongafuni ukuthi wena ubhadalwe kodwa usiye emsebenzini so kangiboni sibili ukuthi abantu abale ngqondo sibili ezigwanileyo ukuthi uTrump bengambisela embusweni
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika eVirginia. Sejane umuyi ufanyana dube ehamba le jobs combination esabeleke kamnandi lapho esithi yena ekhaya okuziphetha ezekuseni isikhangele ebezihamba phambili inhlanganiso ye World Food Program ithi siphiwe imali eyizigidi ezinhlanu ngohulumende weLebhilithane eyokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla Solutale inkulumo uhambo lukamongameli yamasoni Mnangagwa emazweni amahlanu ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Thokazi kwanele okwamanje likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Eyami impela viki isiqalisile asidibaneni kuhlelo lunye uhlelo lwekuseni ngomvulo. Olivalelisayo muntu ngamilinkomo litshone kuhle.